VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 3 kumbimbitho 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, owesifazana obesethesa umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa icala lokumdlwengula ubikwa engumuntu obulawa ngomkhuhlane wengqondo njalo amapholisa asesule lolu daba. Umnotho welizwe uqhubeka usonakala ngamandla lanxa nje uhulumende ethembise ukuthi kuza kuba lobubelo kulandela amanyathelo athethwe libhanga elikhulu lelizwe ngenyanga edluleyo. Uhlelo lwezokholo namhla siphatha udaba lomunye umfundisi wakwele South Africa othi uvuse esinye isizalwane saseZimbabwe kwabafileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owesifazana obesethesa umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa icala lokumdlwengula ubikwa engumuntu obulawa ngomkhuhlane wengqondo njalo amapholisa athi akasoze abesacwayisisa udaba lwakhe. Unkosikazi Nyarazo Nyathi umangalele uChamisa emapholiseni esithi umbambe nyakenye eseNorton. Kodwa ngokubika kwephepha ndaba lebulenjini elezimlife.com, umamangala kaphilanga kuhle engqondweni. Abomdeni wakhe babikwa beyibo abazise amapholisa. Sixoxe lo mhleli wephepha ndaba leli elezimlife umnumzana Mduduzi Mathuthu asichasisela okunengi.
Ufike laphana wafikela amapholisa eNorton, umama lo ufike waprojesa i-diplomatic passport, which is i-passport leyani ephiwa abantu abaphezulu. La amapholisa eNorton la seyithathela phezulu indaba yakhona ngoba bebona ukuthi balo muntu oqakathekileyo. Yikho-ke basebethatha i-case yana basebeyihambisa eHarare, yikho-ke lapha sichwayisiswa khona. Bevele sifiso sibile sokuthi noma nini bangambamba uChamisa bamquestione ngendaba yokuthi bambide naso. Kodwa-ke kuthe kusenjalo ngendlela engizwa ngayo umkakhe walo mama ubekhathazekile kakhulu esekuzwile lokho wasiyazama ukuthi adinge igqweta ukuthi nikhombisana lamaphoyisa ukuthi lo muntu angaba enenkinga ekhanda sekumele bakunanzelele lokho. But kukhanya hhayi sebengani amaphoyisa afuna ukulandela lokho okukhulunywa umkakhe. Yikho-ke umama kamamangala wasiyalanda i-chief cabinet secretary uMshek Sanda esithi yena hhayi umntwana mule nkinga enjenjenje bengicela nje ukuthi uma ungakhulumisana ngaphoyisa le nto yesule kase finally how indlela esiyizwa ngayo ukuthi uhambe ngakhona ukuthi-ke iqala lelilize lesule lingakathonisiswa.
Ngamanye amazwi ngendlela oyilonda ngayo lindaba ngendlela olandisa ngayo lo ngumuntu ogulayo bekungayisikho ukuthi kulesandla semfene bakhona abantu kade bezama ukungcolisa uChamisa.
Hey, sona isandla semfene angeke ukuthi asikho empeleni ngoba la khonza ukuthi uyagula engqondweni kungabe kuyikuthi nje ifamily mhlawumbe izama nje ukuthi icishise le nto. Ungathola ukuthi nje akusimuntu lowana okugula ukuthi ufuna isibhedlela mhlawumbe kukhona okunye ade phezu kwakho. Lokho awungeke ukuthiye phandle ngoba kuyaziwa nje ukuthi kukhona okuzayo kule Congress ye-MDC ezayo and sesizwile ukuthi bangabe bekhona abanika abantu izimali ukuthi bayenze into ezizoyenza ukuthi mhlawumbe uChamisa agcine edliwe kulelo khetho.
Kule mifanekiso ebibikwa ingekamamangala etshone ithunyezelwana ngabantu kubo-social media lapha bemhlambaza bemthethisa kabi izolo kodwa esesikuzwa ukuthi limifanekiso kayisiyo eka mamangala kube yikufana nanje kwebizo elesibongo abantu basebecabangela ukuthi nguye ungaba uze njalo lawe.
Yes, kunjalo. Kuno umuntu wazile emuli osize kakhulu ukuthi nisihlanganise udaba lwethu ukuthi sibone ukuthi ubani wenzeni, ubani ngubani. Kuthe leyo mpikiso oyibalisayo ithe isiphuma lapha kuma-social media, ngase ngiyambuza ukuthi kungabe kunguye yini lo muntu wasesidina, hhayi akusuye, akusuye lo muntu. So kukhanya kulo muntu onegama elifanayo lo mamangala lo uNyarazo Nyathi. Lo muntu wonke azini lo mama usebenza eKadoma, unese eKadoma. Sesithole ukuthi ipicture yakhe sigcwele ku-internet, abantu bekhuluma ukuthi awa bakepishanisa ngaripa umuntu onje and so forth. So ngibona nje indaba njani ayinhlanga impela.
Umnumzana Mduduzi Mathuthu ngumhleli wephephandaba lezimlife.com sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Umnotho weZimbabwe uqhubeka usonakala ngamandla lanxa nje uhulumende ethembise ukuthi kuza kuba lobuvelo ngemva kwamanyathelo athethwe libhanga elikhulu lelizwe ngenyanga edluleyo agoqela ukwehliswa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika. Amafutha ezimota lezinye izinto ezifana lenamnede kuyasilela, kanti lentengo yezinye izinto ezimqoka empilweni kaZulu layo kayifinyeleleki. Sixoxele ncwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Xa sikhangela amafutha ezimota akula mahluko. Into ezinye lezi azitholakali ama basic commodities alokho esilela. So angabona ukuthi monetary policy sibuye lati esikubonileyo ukuthi ama banks athengisi US dollar nge $2.50.
Wona amabhanga la sizwa kuthiwa athengisela amabhizimusi kuphela idola leMelika, abantu kazana nje kabawatholi, lokhu kunjalo?
Khala nje ngani kunjalo, njalo khala nje ngani yo i-directive abayinikwe yi-Reserve Bank ukuthi banike priority kuma business hathi ebantwini. So ngibona nje ngani yilo uduva esilalayo ukuthi abantu bayebethenga ama dollars kumbe imali eyaphandle kwelizwe ku black markets nge 4 dollars for ama bond for every US dollar.
Ngokuya kwesikhathi ubona kusiba lobubelo yini kwezenotho, kumbe akhona amanye amanyathelo amele athathwe nguhulumende, athathwe ngumangutshka ukuze umumo ube ngcono?
Ithemba elikhona yikuthi nxa imali evela kugwaye, nxa imali le isi singaba le foreign currency enenganyana, ukuthi amanyathelo lawa awe monetary policy ayebe eqalise ukuthengisa ukuthi engasebenza yini. Kathesi udubo esidalo yokuthi i-foreign currency yonke esiyipholayo sifuna ukuthi sisebenzise masinyana. So asila ama reserves, asila ndlela yokuthi sigcine i-foreign currency esiyitholayo. So ithemba yokuthi nxa i-tobacco selling season ingavuka okupheleni kwenyanga leyo, esizaba le mali i-foreign currency enenganyana yokuthi singaqalisa ukuthi sibone ukuthi kungaba le ngqukuwo yini uma measures lawa announce ngumangutsha.
Umnumzana Masimba Kuchera yincwethi ecubungula ezenotho, sixoxelaye eseHarare. Singene kuhlelo lwaba sakhulayo silo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo lwaba sakhulayo. Ngingu-Mike Hobe. Kuliviki sithinta indaba ezokusakaza. Sixoxa lomnumzana uMthabisi Onias, yena ongu-producer njalo waqala inkampani yona ebizwa ngokuthi OnV TV, yona elenjongo yokwethulela uZulu inhlelo ezijeneyo zikamamona kude. UMthabisi ube ngomunye obekuhlelo Mandela Washington Fellowship. Asambeni kuye siyezwa okunenge. Mthabisi, ngiyakwamukela kuhlelo, budami unjani?
Sawubona mnumzana Mike. Ngiyajabula ukuba nangixhumena lawe ngemva kwesikhathi eside kangaka solokhu sacina ukuxoxa ngesikhathi nisavela kwele Melika ehlelweni leMandela Washington Fellowship.
Asiqaleni khonapho uhlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngombono wakho uhlelo lolu lukusize okungakanani ngasemsebenzini wakho wokuba yiproducer?
Ngesikhathi ngivela kuprogram le yeMandela Washington Fellowship ngathi ukufunda-funda okujiyeneyo, ngathi ukusuka mvakatshele istudio sase Albuquerque Studios sona esise New Mexico, lapho ngafunda khona ngathi ukubona-bona indlela bona benza ngayo inhlelo zabo zama-TV. Ngathi sempenduke lapho ekhaya ngazama ukuthi ngiphakulele lokho engangikufundile, ngakuthi ngokuthi mvule sami studio lapha e-town yaseBulawayo. Khona nje kwakungekho lula ukuba na ngilungisele lokho engangikubonile, kodwa ngazama nje ngalawo amandla amancane engangilawo, ngathi ukuvula istudio sethu se-OnV TV esaqala. Lapho esathi ukuqalisa khona inhlelo zethu ze-television esathi ukuzithengisela kwele ZBC ezidlala khona ngalesi sikhathi esikhuluma ngaso manje.
Njengomunye wabasakhulayo olenkampani yona elenjongo yokwethulela uZulu inhlelo ezijeneyo zikamabona kude, awusitshela ukuthi ngasemsebenzini wakho ubhekana ngenkinga ezinjani?
Thina njengabantu abasakhulayo lapha kwele Zimbabwe sibhekana lenkinga eziningi kakhulu. Okokuqala, singathi thina yinkinga yokubana sithole imali esingayisebenzisa ukubana sakhe siqhubekise amabhizinisi ethu. Kuyananzelela ukuthi isimeni esikuso eZimbabwe, imali esiyisebenzisayo ayisele thina singathi yi-value efana lakudala. Sithenga ama-material khathesi bafuna ama-US dollars ukuthi siyithenge. Ukuthi uzothenga i-US dollar leli khathesi ayikusabambeki eZimbabwe. Usunazelela njalo ukuthi ama-rent esiwabhadalayo lapho esisebenzisa khona ama-studios ethu asisenelisi ukuthi siwabhadale khathesi, ngoba sisakhwela, kodwa usuthole ukuthi imali esizibhadalwayo azikhweli. Nxa njalo lathi sizama ukuthi sikhweza wethu ama-price intengo yento esizenzayo, akuyenzi ngoba sigcina sesilahlekelwa ngama-customer.
Ngike ngakhangela ikhasi lenu ele-Facebook ngabona ukuthi lilohlelo eliwusakazayo emsakazweni we-ZBC njalo i-DSTV ebizwa ngokuthi i-Pink and Purple, ekhanya ngani yona ile njongo yokuthuthukisa imisebenzi yabantu abesifazane abajiyeneyo. Axoxeni kancane mayelana lobudlelwano obukhona phakathi kwenkampani yakho i-OnV TV njalo umsakazo we-ZBC njalo i-DSTV. Imisakazo lena iyahlawula na imali esuthisayo ukuze uqhubekele phambili ubathengisele inhlelo zakho?
Kuyasijabulisa kakhulu njenge-OnV TV ukubana sibone uhlelo lethu lathi luphuma kumabonakude. Into engayitsho mayelana ngobudlelwano obusuka bube khona yithi singathi leze TV ukuthi imali mhlawumbe ebhadalwayo kulelo hlelo asomali enelisa kangako ukuthi sibhadale abantu esisebenza labo, siqeda senelisa ukuthi sipheke futhi omunye umdlalo ongasingathi thina ngo-season 2. Njalo ubusuthola ukuthi isikhathi abasithathayo ukuthi bebhadale bake bethathe nje isikhathi eside bengathanga ukuhlawula, kodwa singathini akulanto esingayenza kangako, kuyamele sisebenze lakho. Kodwa nje sisibona ngazathi kuzamele sizame ukuthi sithengise ezinye inhlelo kwamanye ama-TV stations ukuthi senelise ukuthi ibhizinisi iqhubekele phambili.
Hayi Mthabisi mnumzana, ngicela ukuthi utshele abontanga abafisa ukuba yi-producer amazwi enkuthazo.
Engakutsho kwabasakhulayo yikubana kuqakathekile ukuthi benanzelele izipho abalazo. Kuqakathekile ukuthi senze into esiyithandayo, ukuthi lanxa into le ungenza ungayibhadalwanga, uzayenza ngenhliziyo yakho yonke epheleleyo. Njalo sikwenze ngamandla onke silayo, ngoba nxa ungaqali i-business mhlawumbe ngathi lokhu mina engikwenzayo i-business lami kulesikhathi lapho kusuka kube nzima khona, kodwa ngingacabanga inhliziyo yami ukuthi ijabula kanjani nxa usenza lo msebenzi. Ngiyangithokozisa ukuba naniqhubekele phambili niwenza.
Mnumzana Mthabisi Onias, ngiyabonga ngokungena kuhlelo bafo lani Zulu kandaba. Siyabonga ngokuba lathi kuhlelo. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3bigmyke3. Kwanelo kwanamhla, asidibaneni kuhlelo D-Connection ngolwesibili. Olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Bye bye.
Sibonge uBig Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Okwamanje singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siletshaye litala uGibbs Dube.
Sihana masiko
wethu,
nelo baba mkhulu, babe lobola.
Izrugandaba lingalithola njani lapho likhona ke endaweni zonke zomhlaba? Ye, lamhlanje sikhuluma ngodaba olunye uluphathe umphakathi kakhulu kulapha ke kweZimbabwe. Ludaba lwabo mama asebekhulile, labo baba asebekhulile abathandana labantwana abancane. Lapha ngilo baba Ezra Chisa Sibanda, ngibese siba lo mama uShila Sibanda. Kodwa bala buhlobo phela abantu laba. Ningabona zani le khetha betshaka. Ye, Sibanda unjani mntawi?
Ngiyaphila njalo.
Impilo yakhulu. Masibanda unjani?
Ngiyaphila linjani
to? Guys, phila kakhulu. Yes, qhasa ngawo sibini. Kambe abafana laba asebe ngani bathandana kakhulu? Labo mama sebekhulile. Kwenziwa kwini kulo?
Abafana sebe ngamazila kakhulu. Okunye abantu both sides sokuhambisana ngokuthi kukhangela ukuthi imali akula umuntu ongahamba lo muntu omdala lapha ngilamali kumbe lo muntu omncane mangela imali. Into sesigijimisa imali inotho, asisakhangeli age, sokukhangela inotho kuphela. Nasesitshela ukuthi sesilandela njengase silungini ukuthi abelungu bathi khona i-age ayisho lutho but kuyatsho.
Ye, Sibanda nantoda.
Into ekhona lapha-ke Dube lawo lodadewethu lapha, abantu lakha kushilwe ukuthi sokugijiswa-ke imali. Isikhathi esiningi laba-ke omama asebekhulethi ngoshuga mama bafuna umfana omncane ukuthi bazibone bezenzela abana songamantombazana la bazwengana bancane. Uyakwazi umama le 45 years ngedana lo mfana le 22 years uzizwa la engane semncane lanxa ehambe ebanganini bakhe sesizwencane ngoba yonto abahlangana labo abadala labo esayizakhe bezibona ngasezidiniwe. Yikho sigijimisa labakhala abancane. Yikho ubona abaningi oshuga mama benika labafana-ke imali bebathengela impahla ezintsha ama-designer bebanika lezi mali ngoba bemeza ukuthi azizwengane labo sesengumntwana lwana umama kade hhayi iminyaka esihambile. Kukanti-ke obaba laba abaningi labo kunjalo xa ibona-ke ule 55 years edana lo mntwana le 21-24 years uzizwa la engani lijaha yena-ke njani onika lwana umntwana-ke imali emncane ukuthi la azize ezigqade ngayo.
Ye, khonapho-ke masibandla okukhulunywa-ke ngumdawini. Umdawini uyayibeka sibili ukuthi phela lawo nxasi ngamsi ugugambijana uyawufuna uzibone ngazani lawo mutsha phela.
Hayi, mna angivumelani nakho lokho ukuthi kubana kuthiwa uzibona ngathi umutsha. Mna ngibona ngathi nje kuyabe bona ababafana yibo abafuna ukuthi esikhathini esiningi ngathi uyakhangela umuntu omncane lapho ethandayo lo muntu omdala yena lo nguye abe le mali kulalo omncane.
Kodwa wena umama lwana masibanda ngimbuze khona umama yena lwana nxa ele mali umfunelani umfana omncane? Anti yena imali izavela kuyimama enika umfana omncane.
Yikho phela ngithi khona abafana abancane yibo abashela oshuga mama yabo befuna imali bemphathe kuhle. Anti yabona into yakhona umama la esethole isiphatho sene sano siphathiswa ngumfana lwana sebebona ngathi bayalingana kukanti akabalingani yabona.
Kodwa ke phela abadala babenyonkoloza phela into ezinje masibani
nyonkoloza ngokuya kwesikhathi vele yikho phela okugcina ngokuthi heyi mina futhi ngiyesaba njani ukukhuluma into ezingafanelanga ngizikhulume. Wasiyabona ukuthi lapha selikhulile selisiyalima emasimini akusalimeki. Omnye sephuma sesiyadinga inkomo ezilimayo, ngiza kubeka ngesintu. Inkomo ezilimayo ngoba lezi ezinye lezi sezindala azisalimi kuhle. Ugcina suvale uphuma khona lapho ukuthi ngoba vele liyani inkabi yakho liyani okulima ngayisigugile.
Mdawini, lapha sibile ngumzekelo sonzima lo.
umbiko engikukhulumile ukuthi isikhathi esiningi lawo mama lawo kwesikhathi nasebona la engani ke ngaba abalingana layo ngoba badala kulaye ecansini ngaleso kusizanzima sedinga umfana ozamenza ukuthi azizwe ngani mutsha la sesiyadinga lo mfana omncane ngoba igazi lisagijima ukuthi lo mfana ozamenza ngani azizwe ngani mutsha azwe ke ejabula kukanti kubobaba labo bafuna ukuzibona labangani bancane abone ejabula akhumbula izikhathi zakhe bezana ukuthi heyi ngesikhathi sami lo mntalwana ebengelamxhilika yilokhu evukeke ishaye imakeup yakhe enhle ebhoda la ebangizaneni bakhe la esenzela ukuthi ayishow off ngesilungu.
Ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ke ubaba Ezra Jesus Banda yena okhona ngale ke kwelebhilithane, mbonge njalo ke unkosazana Shilas Banda laye ukhona ngale kwelebhilithane. Ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphelileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Sibonge ke itshayeli dala uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu unsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo lakubalaleli lakubabukeli.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ke ngiphethe indaba mhlawumbe engathinta ke abanengi esingathi siyithatha kulo iBhayibheli kugcwele uGenesis kusencwadini yesithambo. Indaba yalezi izimanga isindabaphenduli lezigigaba esizizwayo ezokuthi kulabantu asebevusa abantu ekufeni. Uyabona indaba le iyamangalisa kayimangalisi ngoba ma ubala iBhayibheli kuMateyu loLuka loJohane loMarko uzafica ukuthi uJesu uyatsho yena ngomlomo wakhe ethi ngezinsuku zokugcina lizabona ongazange ukubona ngoyihlo labo yihlo omkhulu. Abuyatsho la ngale uMalaki eTestamenteni elidala ethi ziyeza izinsuku lapho uzakwenzakala khona izimanga elingazange lizini. Sikhuluma ngendaba yalo umuntu okuthiwa uvusiwe ngumprofethi thize ngale kwelase South Africa. Baningi bonaba abazibiza ngokuthi ngabaprofethi asebengene enkathazweni ezimangalisayo ezibangela amahlazo amanye amakhulu kakhulu. Le undoda nxa sikhangela uNkulunkulu nguye umdali womuntu njalo nguye ophetha impilo yomuntu uthi ungu-alpha ungu-omega ungokuqala ungokugcina. Akekho omunye olelungelo lokudala impilo ngendlela ayidala ngayo abeyithathe ngesikhathi afuna ngaso lowo muntu. Laba abazithi bangabaprofethi kangazi ukuthi bona enhliziyweni balenhliziyo yini, iBhayibheli bayalibala yini, bayalizwisisa yini, bayathandaza badinga indlela kuNkulunkulu na kumbe bazenzela okwabo? Ngoba sesibona nangwena lowo mprofethi uthi umuntu ufile kanti umuntu kafanga, beliqhinga nje ukuzama ukwenza imimangaliso njengoJesu. Uyathatha umuntu oziphileleyo, indoda eqinileyo, enze bonke ubutsotsi obudlula othosi abakhulu abaziwayo, abe sesitemtini ufile, buyake lapha enkonzweni ngizokuvusa, enze konke akwenzayo kodwa kube lizaba ngoba nale indaba isobala. Thina abanye savele sayisola kwasekuqaleni ngoba siyazi ukubana impilo emsesandleni sikaJehova. UJehova nguye ophayo, nguye othathayo impilo yomuntu. Lo undoda nje uthole abantu bedubekile, bedungekile emphefumulweni ngobana ungananzelela izikhathi eziningi abantu bangena ebunzimeni bayabamba bafana nelo muntu ogalulayo uzama ukuthi aqine ngenqodi kumbe ngemizi eseceleni yomfula. Ilizwi lithi libananzelele bona babanjalo ngoba lizababona ngezithelo zabo ngensuku zokugcina. Umuntu wadalwa uNkulunkulu. uNkulunkulu nguye owenza impilo ibe khona, nguye othi nxa esevumile impilo iphele. Kambe aluba nxa bonke labahambayo beya kuvuswa, icebo likaNkulunkulu sengitshe lona elomuntu lokuphila bekuya kuba njani na? Bazalwana abathandekayo, abantu abayekele ukudlala ngoNkulunkulu kabashumayele ivangeli lokuphila, hayi khona ivangeli lobuguluva. Abantu kabatshelwe iqiniso ngoNkulunkulu, bangadlali amandlwane ngaye. Uyasho uthi lingaliphathi ngeze igama lami ngobana uNkulunkulu ololulako olungangalisayo siyeza uswazi, hayi khona kubaprofethi kuphela. Labona abo ababasekelayo labo ngabake bahlale phansi bangabi izula, bathatha amabhayibhili bazifundele.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyikhuleke uNkulunkulu olumileyo, wena ongusomangaliso, sicela ukukhanyiselwa nguwe, sicela indlela ecacileyo utshengisa abantu bakho, bangaphambuki endleleni. Nika abantu bakho ulwazi lokuhlakanipha, sifundise ukuba sizibalele imibhalo singalahleki. Konke sikushiya ezandleni zakho, ngoJesu siyakhuleka. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Ngizibongela lami lapho ngithile uNkulunkulu asenzele umsa, simkhonze ngeqiniso.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi iThandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile njalo lafunda okunenge ngabaprofethi bamanga kuntshumayelo kamfundisi. Sabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu ngengoma ethi Nkulunkulu wami. Singakehlukani sikhangele bezihamba phambili. Udaba lokudlwengula obeluseteswa umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa solwesulwe ngamapholisa ngemva kokuvela ukubana uMamangala ungumuntu obulawa ngumkhuhlane wengqondo. kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.